Izolo bese isikuru the maximum prison samukela ke u Godfrey Sithole our honorable owedalela iParliament esithukwitsa ngemva kokuba ne-bail magistrate court kuyinto ke sincede kakhulu ke ikakhulu ke ukubana ke ethole elungele labo ngenxa yokubana imuli lathi esebenza la kuba nzima ukubana umsebenzi uhambe kakhulu emulini enxa omunye wena ebotshwe ikakhulu ebotshele ke into ke engekho ke sobala ukubana icala alenza yiliphi. It was pure political persecution and ukubana ehlanganiswe kanye le muli yakhe after 156 days entilongweni asonto ke elula enjalo ke yinto ke esibona ngani kufanele ilungise ikakhulu sesilanda ke ukhetho.
Emzimbeni uthi uphile kuhle yini usithole lani nxa limkhangele njengoba ehlale isikhathi eside kangaka entolongweni?
Ye indaba ke yesimo sakhe iyinkinga yiko ke namhla ekufanele ehambe ke ukuyahlolwa ngabo dokotela ngenxa yokubana ke esikurubi kulobunzima ke ebebukhuluma mayelana lokuhlala ababe yikho khona ikakhulu indaba yokubana kule sambuso esisodwa for abantu abaningi njalo ke indaba yokusetshenziswa ke kwezambuzi zakudala esebenzisa amabhakede kuya affecta ke umumo in terms of health situation ezibotshwa. Number two indaba yokubana ke kuyaswelakala imithi sonqabe lezinkinga into etholakalayo kakhulu iparacetamol eyayenza ukuthi kube nzima nje kubana bekeep up with the difficult health conditions. So kuyinto ke esibona ngani nxa engahamba namhla kumadokotela sibekwazi ukubana ke sizobani kufanele kuyenze ngenxa yokubana isimo sakhe lesimo sama-prisoners eZimbabwe jikelele siyisimo esiyiproblem. Yikho thina sikhuluma ngendaba yokubana kufanele kulungise ukubana ke abantu asemajele asitsho ukuthi bafanele bekhulule kodwa kufanele ukubana ke bephile ke under ama-conditions ke ahlonipha ke ubuntu and their dignity babo. So yinto esibona ngani kufanele ilungiswe ke uhulumende ke obuyayo sisiya phambili.
Udaba lwabosikhala labanye bakhe laba abalokhu bevalelwe lithi ningalo njengebandla?
Yeah, of course kathesi ke ama lawyer ethu akhangele indaba yokubana ke kungenziwa njani ukubana ke usikhala labanye abayi 15 bethole ukukhululeka ikakhulu kathesi ukubana sokule change circumstances eyiyo the basis around which emthethweni fanele behambe bebuyele-ke emagistrate court be-high court ukubana be-aplayele ukubana bethole ama-bail sikhangelela ukubana ke ama-application lawa-ke azaba lusizo ukubana honorable sikhala le nyathime 15 bethole-ke ama-bail behlanganiswe lezi muli zabo njalo sikwanise ukuqhubekela phambili ngenxa yokubana indaba ye-abuse of the judicial ngezanu p f ukubana kuphesekithwa ama-political prisoners. UGodfrey Sithole njengoba limzile is very fortified, is very clear ukubana uyaphambili njalo ufanele siqhubekele phambili ngenxa yokubana ke yes kulobunzima but that is the nature of our revolution. The democratic struggle ilobunzima but it is around that particular engagement lama-programu esiwayenzayo ukubana ke ilizwe likhulule. So is prepared to forge ahead yikho lizile even u-honorable sikhala ekhuluma labanye ke ekhotho ukubana ke ye ekugcineni kwakho konke ilizwe liyathola inguquko. That's why we're in this struggle ukubana ke kube le nguquko njalo thina nxa sesihulumele sibe kwazi ukubana we to treat even laba abaphikisana lathi according to ama-details omthetho hayi khona ukubana ke umuntu kufanele ke echaye on the basis yokubana ulokungazanani or lokuphikisana le mbono kahulumeni.